Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuLwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Sengeso Chabangu uthi abazancintisa bemele ibandla le CCC bazakheza amaphepha abo emthethwandaba wenomination court kusasa.
So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okhontestayo uyafayila. Asesibamba izanu PF ngempondo zayo, ayikhona ukuthi siyiflathele. Ichayinyo vane strategy kasebenzi.
Kodwa umnumzana ibandla le-CCC ligcizelela ukuthi alingeni kulolu khetho.
I-by-election leyi ayikho emthethweni, akufuzanga ibe isenziwa. Ama-records ayenziwayo akho emthethweni. Konke okuphuma ekhoti ayisiwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana omnankagwala abanye lakhe.
Siza kuzwa impumela yomdlalo edlalwe lamuhla kwisigaba seCastleleka Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ozibiza ngokuthi nginobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangu uthi abazancedisa kukhetho lwama-by-elections bemele i-CCC bazakhweza amaphepha abo emthethwandaba we-nomination court kusasa phambilini kokhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba ophakemeyo izolo esokuthi amanye amalunga ebandla le-CCC awe-Senate, ePhalamende lamakhansela aqotshwe ngumnumzana Chabangu ngempela asephelelwe ngumsebenzi. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kala mvumo yokwenza lokho, kodwa yena uthi umthethwandaba usumphile imvumo njengoba abamphikisayo behlulekile ukuchaza izizathu eziqinileyo zokuthi kangeke akwenza lokho. Abanye abalungiselela lolu khetho abathi bazancintisa bagoqela ibandla lezanu PF, izaphu lamanye aphikisayo. Umnumzana Chabangu uthi uluhlu lwamabizo alabo abazancintisa luzavezwa kusasa, njalo labo abazehluleka ukukhweza amaphepha abo bazakwenze njalo ngolwesibili ekuseni.
Iway forward sikhangelela ukuthi siyangena kulona lukhetho kusasa. Ama-candidates ethu ayabefayela ezek, afuna ukuthi ama-candidates ethu ayagcine efayela ngomhla ka-7 bekuza. So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okhontestayo uyafayela ama-papers akhe, they are in order. So sesingena ngegedi, sesingena sesibamba izanu PF ngempondo zayo, ayikhona ukuthi siyiflathele. Ichayinyo vane strategy kasebenzi, sakuzama lokhu sokwehlulekile.
Yibaphi labo abazancintisa?
Yona leyana okuthiwa yapusa yapusa, eyayikhetha ama-candidates eyayisipisela emuva ngemuva kwesikhathi sabomzilikazi. Kodwa lanxa sasingavumelani layo yakhipha impumela eyayifunwa nguZulu. Kodwa la ezi zikliwi zakhipha bonabo abantu abafunwa nguZulu babafaka eceleni. So sizathatha bona bana abantu ababevele bekuthiwe bafunwa nguZulu, kungakhathalekile ukuthi nguphi umhlobo. Kungakhathalekile lokuthi uvela kuyiphi indawo. Okuqakathekileyo ngokuthi abantu babethe baya kufuna ngayona leyo ndlela eyasetshenziswa yinhlanganiso ukuthi ikhethe inkokheli. So yiyo esizayisebenzisa. Number one yibo siyabathatha sibafake. Nxa number one ingakwanisi siyadinga number two, nxa number two ingakwanisi siyadinga number three. Ngayona leyana ndlela ababephume ngayo besiyachaya intambo. Kusasa nxa bengehlulekile kusasa sebezafaka first thing in the morning ngolesibili. nendlela esazivula ngayo.
Bakhona abathi abafuni ukuthi bencintise elibakhethayo. Ngike ngezwa ukukhuluma ngomunye weBrightbridge ukuthi kasafuni kulandela izinqumo zeCCC. Bonke labo elibalandayo bavuma ukuthi ngempela bazancintisa.
Asikabi lenkinga lo muntu othi kagwanisi abantu into abakhala ngayo zindleko ezibonakalayo, i-nomination fees abanye kabalazo. So siyadinga kuzakhamizi, siyadinga kuma-churches, siyadinga kuma-organizations atshiyeneyo, ngani ngoba ibandakalela mali ku-diaspora ukuthi basincedise. Bakhona sebekwanisile ukuthi basincedise ukwenzela ukuthi imali lezo abantu banjani bancediseke ama kuma-nomination fees, kakhulu kuma-members of parliament nakuma-PR. Yikho kufunakala khona iindleko zemali ukubana babe ba-registe amabizo abo as ama-candidate. Bangaba khona abathi kabafuna ukungena on the basis yokuthi babe ngama-profession and they have moved on ngoba i-politics ayisiyo ndlela abadinga ngayo ukuphila. Kodwa kambalwa enxa kungaba le-one kuphela koBulawayo esengingayizwa. So kodwa kwezindawo zonke lezi abantu bazangena ekhethweni, ngani ngoba yiyo phela indlela yokungena ku-space yonale. Abantu bebevalule phandle, inkantolo isibavulele ukuthi nansi ihofisi kanobhala jikelele, akula akudingakali imali ukuthi kuze unginike mina ukuthi wena uzuyengena ukube yi-candidate. Akudingakali nxa ungumama ukuthi ngikukhuthaze ukuthi uze ngubambabambe ukwenzela ukuthi uzungene kuposition. Nxa ungumama uyaku-encourage you, siyabafuna omama, siyafuna ama-ontanga ukuthi bangene be-free kungalali mali ndleko ezifakwayo ukuthi abantu babhadale ukuthi ba-contest.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabangu uthi ngunobhala jikelele webandla le-CCC esixoxelayo ekoBulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ukuze sizwe ukuthi ibandla lakhe lithini ngalolu daba kanye lesinqumo se-SADC.
Thina ngeke sikhulume ngoThabanga. UThabanga solunga lo mhlangano wethu we-Triple C asimazi, asilani laye. Sikwaziwe ukuthi ZANU-PF yiyo ebangela ingxubevanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceki yimuli yeZimbabwe.
Kodwa nansi phela iyeza i-by-election, lina liyiphatha njani?
I-by-election leyi ayikho emthethweni, angifuzanga ibe isenziwa. Yiso isinqumo esisikhulumileyo ukuthi hhayi ama-recalls layenziwayo akho emthethweni. Ukuphuma ekhotha isiwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngumnumzana uMnangagwala kanye lakhe. Bezama-ke ukubeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono wekajikelele wezulu weZimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi banele izigaba zabo edalelwe ephalamende.
Njengoba sekwenzakile, yiwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligoqe izandla?
Amanye angikhona ngeke siwakhulume, amanye angikhona ngeke siwakhulume phela ukuthi G7 kuzulu wonke, ngoba labo phela bayabelalela bezantsi. Kuningi esikwenzayo esizakwenza, bazabona sekuphuma ukuthi hhayi siyenze lokhu, sayenza lokhu okukuvikela ukuthi into lezi ezinziwe ezinto emthethweni zimiswe, zimiswe namuhla, zimiswe forever, ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokho?
I-SADC ibona ungana singayigijimeli phambili kakhulu. Asimeni sibone ukuthi izithunywa zeSADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni, zizohlangana lomkhokheli wethu advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasi edlulelo.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo eseHarare. Amapholisa athi ayafakaza ukuthi kube lesehlakalo lapho okudutshuleyo ocatshangelwa ukuthi sigelekeqe umnumzana Sam Mutsuri okwenzakale izolo e-Unit A eseke eChitungwiza. Lokhu kulandela isinye isehlakalo eSouthertown lapho obetshayela imota ye-Toyota Hilux omiswe izigelekeqe ebezihlomile, bamkhombela ngombhobho, bamtshontshela imali yakhe lezinye impahla. Amapholisa athi enelisile ukubamba abanye kodwa asadingisisa abaphunyukileyo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken wethekelele idolobho leWest Bank eRamala lapho kulamabutho e-Israel lamuhla, lapho ahlangane khona noMahamad Abbas okhokhela iPalestinian Authority. Uhambo lolu obelungakhangelelwanga lwandulela olwayizolo labakhokheli bama-Arab e-Aman eJordan. Ukhangelelwe ukufika eTurkey ele Israelithi selokhe kwaqhamuka impile ngenyanga edluleyo phakathi kwalo leHamas selabulala abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu i-2500. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Namhlanje lokuphila kwabantu zuku zonke siphoxa nesikhumbuzo sabatshabalala eGadade belisana labamhlophe. Silomnumzana seMabhena obekhona ngale emcimbini lo njalo oyingcwethi kwezamasiko esintu. Siyawamukela kuhlelo baMabhena.
Mahlabe Zulu, ngiyabingelela Thwakazi omuhle. Njengoba sisazi izolo bekuwusuku olukhulu ngempela kwomthwakazi, lapho ebesikhumbula khona ukutshabalala kwesizwe somthwakazi ngo-1893 wendlebe zikhanya ilanga abahlasela ngesikhathi inkosi uLobhengula ibusa kwelakithi komthwakazi. Abaqhamuka bevelela ngasempumalanga bafika ke bahlabana kabuhlungu kanzima kabi ngoba bona babephethe isigwagwagwa kuphela, ikanti amabutho akithi wona ayephethe kuphela imkhonto lamahawu lamawisa. Kodwa ke balwa ngobuqhawe obukhulu amaqhawe akithi eGadade esikubiza namhlanje sithi eGadade Battle Fields, lapho kule memorial site yakhona. Kulawo magceke kwasala obubabamkhulu abanengi, kwasala amabutho amanengi, kwasala ibutho lembizo eliyilo esingathi namhlanje singathi yi-commando battalion eyayikhokhelwa ngumshana uNdindi Kuyasa uKhumalo. Kwasala ibutho lensukamini elalikhokhelwa ngumanondwane uChabalala. Kwasala ibutho lehlathi lalwela lingaphansi kwenduna umanondwane uChabalala. Kwasala ibutho lengubo lapho elalikhokhelwa ngufusi Khanye. Lamanye amabutho amanengi asala kuleyo ndawo ebevikela isizwe sakithi ukuthi singachabalali. Okwakugoqela amabutho ayevuthiwe amavevane, inqobo, ingubo, basala ke kuleyo ndawo kulawo magceke.
Singathi ke kwenzakaleni izolo maphela khona ngale ke eGadade?
Ekufikeni kwethu ke emagcekeni aseGadade izolo kube kuhle impela ukuze sikhumbuzane ukuthi ilizwe leli elomthwakazi mhlali chabalala kwakwenze njani, kwakuhamba njani. Kube usuku olukhulu ngoba mangithatha ukuqathanisa la ngonyaka odlule abantu bebebanengi ngempela, njalo abantu sebeyawusabela umkhosi waseGadade. Sibonge kumhlahlo wesizwe oholwa ngamadoda afanana nabo Greta Vodloza Sibanda ababekhona, njalo kuyibo abayenza show ukuthi lolu hlelo luyanjani, luyahamba ngokuqonda nangokuhleleka. Sibonge kumabutho esizwe somthwakazi abekhona, njalo sibonge kakhulu kulawo athi bevelele ngaphetsheya kwengulu kudela azinze eSouth Africa ngoba bebezile ngobunengi babo. Njalo sibonge kakhulu esikuthandileyo kakhulu ngeGadade especially lonyaka yikuthi izingane ezincane zesikolweni zize ngobunengi bazo. Siyabonga kubabalisi nabo bonke abazimiseleyo ukuthi bafundise umlando bawudlulisele kuzingane zethu ukuze sizazi ukuthi zingobani, ziqhamukaphi, zisukaphi, njalo ziyaphi. Zifundile kabanzi izingane zakithi ezizadlulisa lowo mlando kwizizukulwane ezizayo njalo futhi. Ngoba sifunde okunengi lapho esihambe khona kumemorial site, lapho okubekwe khona lawo amabutho abelungu abayibo ababengabahlukumezi bezama ukuzothatha ilizwe lethu oba babamkhulu abenelisa ukuthi bahlasele baze bayobamba isigwagwa ngesandla bavale umlomo wesigwagwa ukuphuma khona inkafu inhlamvu zakhona ezazikhafula ukufa bavale ngebhethi kuleyo ndawo kodwa ngeshwa kwasekuse ngathi kwasekulethi kakhulu ngoba phela abesenelisanga ukuthi kuvikeleke isizwe sakithi sabona njalo nalapho abo babamkhulu abangcwatshwa khona esingathi ngama mass graves emahlabezulu kuyadingakala ukuthi indawo yasegadade ivuselelwe njalo uhulumende wakithi njengoba ethi indawo yamagugu ivuke nama tourists all over the world babuye babeyazi bayibone babekwazi ukuthi le ndawo ilomlando omkhulu wesizwe sakithi somthwakazi ngiyabonga mahlabezulu
ake sidlula lapha uhlelo lwethu lwamhlanje besilomnumzana sasemabhena ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni njalo ngeviki ezayo Oliver Lesane njabulo kumthembo sithemba ukuthi sithule
la ngicina masiko
wena ngesizwe ezokhololo esiKristu
lamukela kuhlelo uvuselela umoya igama nguntungamile inkomo namhlanje silomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukuba sihlangene sonke sisaphila njalo uNkulunkulu esinike impilo kulolu hlelo namhlanje
kusiphatheleni namhlanje
ngifuna ukubala kuGenesis chapter 3 iverse ka 8 ithi yona indoda lomkayo basebesizwa umsindo kaThixo uNkulunkulu ehamba esivandeni ilanga selithambene basebemcathela uThixo uNkulunkulu phakathi kwezihlahla zesivande kodwa uThixo uNkulunkulu wayimemeza indoda wathi ungaphi kutho ukuthi lokhu kungaba yinto esimangalisayo ukuba uNkulunkulu umnini mandla wonke okwaziyo isiphetho sento lento ingaqalisi njalo sikwazi ukuba yena uNkulunkulu ugcwalisa umhlaba wonke ugcwalisa umkhathi wonke njalo akulanto engafihleka kuye uNkulunkulu uDavid anxa ekhuluma kumakhulu uthi yena kambe mina ngingacatha ngapi ngiye ngacatha kuwe ngaze ngiye emathuneni wena uyambona ngingaze ngiye cacha ngapi uyambona njalo uDavid yakhuluma ukuthi wena awuvele ungazi ngiseselangaphakathi kwesisu sikamamami ngakho uNkulunkulu kuyasimangalisa lapho ukuthi uNkulunkulu nxa edinga abantu ukuthi ungathi edinga uAdam loEva lokhu kwenzakala sebewonile sebephule umthetho kaNkulunkulu manje namhlanje iningi lethu limcatshele uNkulunkulu kumbe sibona ngani simcatshele uNkulunkulu abanye bethu sicatshele uNkulunkulu loba khona phakathi kwamabandla siyabe siphakathi kwebandla kodwa kuyindlela yokucatshela uNkulunkulu sifanana njengendibilishi leyayidingwa ngomunye kwalahlekelwa imali endlini wathanyela indlu yonke eyidinga yena leyo eyodwa abanye silahleka siphakathi kwendlu kaThixo uThixo uyasidinga phakathi kwendlu yakhe singabe siphakathi kwamakhwaya singabe siphakathi kokwenza imisebenzi ehlukene ebandleni lakhe kodwa uThixo lokho ebuze esithi ungaphi bakhona njalo abanye abalahleka phandle kwebandla umuntu ulahlekile ezintweni zakhe azenzayo ususebenzisa izinto zenzayo ukuzivikela ukucatshela uNkulunkulu njengendlela uAdam noEva babecatshe ngemva kwesihlahla uThixo lokho laye kudinge sithi ungaphi bakhona abanye sicatsha ngemfundo singazi ukuba imfundo yethu lalo ofunda ukwedlula wonke umuntu lapha emhlabeni imfundo yakhe injengethonsi phakathi kolwandle nxa sikhangela imfundo ulwazi lukaNkulunkulu kuyize nje siyakwazi njalo ukuba abanye singacatsha ngenotho yethu kodwa la ilizwi likaNkulunkulu lithi kambe yena uThixo njengoye umnikazi wesifuyo zonke umnikazi wegolide lonke umnikazi wediamond yonke inotho yethu ayisolutho phambi kukaNkulunkulu njalo siyakwazi ukuba abhala khonapha ebhayibhilini siyahlangana layo uPawulu esithi bacebise labo abanothileyo ukuba inotho yabo ibisebenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa njalo ke bengayithembi bathembe uJehova ngakho-ke uNkulunkulu uyakudinga uyabuza ukuthi ungaphi ngumbuzo omkhulu kakhulu uNkulunkulu alawo namhlanje kithi sonke silaleleyo lalapho esilalele sikhona ngoba kwasithi kule lizwi kule phimbo likaJehova elikudingayo ukuba ungaphi
indaba uNkulunkulu ebudinga. UNkulunkulu uyakudinga namhlanje ukuthi ungathi ngobuya kuthanda.
Akuyiphethe mfundisi.
Singathandaza. Baba senthandazela bonke abavula inhliziyo zabo ukuba ungene ubuse ube yinkosi nomsindisi. Namhlanje uyamemeza ukuthi ungaphi ebantwini abayehlukeneyo. Kulabo uNkulunkulu abavula inhliziyo zabo, ngiyathandaza ukuze ungena ubuse ube yinkosi nomsindisi. Nkulunkulu wami, bavula inhliziyo yabantu bakho, busa ingqondo zabo, busa inhliziyo zabo, busa ukwenza into yabo yonke. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen. Mlalelo wami, ngiyathandazela umthandazo lawe ngemva kwami, ngiyathandaza ukuba iNkosi ikusize. Dinga iBhayibheli, dinga ibandla elithumayela ivangeli, uyengena khona ukhule. Inkosi likusize.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sfanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Kimi untungamile inkomo.
Siyabonga ntungamile ke sizwe ke ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Nehemiah Moyo, ukansela weBrunenburg ongomunye wabasakhulayo abasanda kungena kwezombusazwe. Umnumzana Moyo ukhuthaza abasakhulayo ukuthi bazinikele ekusebenzeleni lekuthuthukiseni indawo abavela kizo.
Hayi, inhliziyo yami isesigabeni sami sika 17. Ngiyathembisa abadala ukuthi hayi, ngifuna bengithume njengakhona lokho engabatshela khona isikhathi engiqalisa ukukhankasa ama-posters ami ayebhalwe ukuthi thuma mina. Ngisho ukuthi abadala bangithume ezikhalezeni zabo ababekhalaza ngazo ngikhona, bathume mina ngizogijima njengomuntu osakhula umncane ngiyebacekele counseling ukuthi hayi, abadala beBrunenburg bathi bakhala ngalokhu. So ngiyababonga kakhulu ngokunithemba abadala kakhulu njengomntanami.
Kuyini okukupha idlabuzane lokuthi ungene kwezombusazi uthi ngifuna ukukhankasa ngibe ngukhansela?
Into engenza ukuthi ngizibone ngina kwezombusazo ipolitiki ngihlanje ngisasemncane uyela nje khonaphana sibona kusala boTsvangirai ngisasesikolweni lawo Robert Mugabe wanginika umdladla wokuthi lami nginesifiso sokuthi ngelinilanga ngizibone ngisiba ngomunye umuntu ongakhokhela especially iward yami ward 7 eBrunenburg.
Sikhangela abanye abasakhulayo, ubabona bephatheka na ekuthathweni kwezinqumo endaweni okiyo, ikakhulu izinqumo zezombusazwe, izinqumo zentuthuko yendawo?
Hayi, intsha eningi endaweni yakithi ayiphatheki kwezombusazwe ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakutshela ukuthi hayi kudala sivota, kudala abadala bevota kodwa kulatshintsho awaboni utshintsho olubakhona le phathi elokhu ikhona ahlala injalo, iloku injalo siloku esihlupheka kunjalo so yikho kwenza ukuthi esikhathi lesiningi intsha ayithole ingakhiwo cause uzabe ethi noma singaze sivote kuyafana vele kuzabe kuloku kungatshintshi lutho, sabe siloku esihluphela siyegoli. So sikhanda ukuthi ngelinye ilanga lathi sike sizibonayo eZimbabwe lathi sifa notshintsho ama-youth layo ethole imisebenzi, siyasebenza khonapha koBulawayo nge-weekend bebuya bezobona imuli zabo. Kathesi nje ngingakhuluma nje kathesi ngananzelela into esizibuhlungu ukuthi abantu abatsha baphelele eGoli, kuthola intsha engabuya khona lithola bedutshuliwe, abanye bekwaziwe.
Sikhangela lapha ukhetho olwedluleyo, iziphi izinto ongathi uhlangane lazo ebezinzima?
Ubunzima besilabo njengabantu abatsha singakhangela njengephathethi ibingelayo imali yokuthi sikhankase.
Kuyini okhangelela ukuthi ube ukwenza okweminyaka emihlanu elandelayo?
Endaweni yethu kulobunzima bamanzi. Sikhangelela ukuthi indawo yethu le problem yamanzi sikhangelela ukuthi silungise indaba yamanzi kakhulu endaweni yakithi, because indawo yakithi ilo ayinazulu. So sikhangelela ukuthi uma singathola usizo from i-government esiyabe sinayo naleyo sicelela abantu amanzi because abantu abaningi kathesi bakha amanzi endaweni ezikatshana imigodi yangkhona elamanzi futhi uhamba about maybe thola ukuthi usuka emzini siya about 1 kilometers or 2 kilometers or more kusuka ekhaya siya elanda amanzi. So okuyinto ehlukumeza abantu abanye sebekhulile abalabantwana abantwana abaningi basegoli because esayithi ndethu ngapha intsha iningi isuke ibalekele yegoli because ayithembi ukuthi ngapha kulamadlelo
Ngusigaba sabatha namuhla besixoxa lo mnumzana neMaya Moyo ongukansela eBrunaberg. Asihlangane ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo noDabo Kancube.
Le yiStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Kwezemidlalo wadlalela amaqembu abalisayile bantu Rovers, the Highlanders, leBulawayo City, uVincent Phiri. Uxoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji ngomsebenzi wakhe.
UPhiri oleminyaka engamachumi amathathu lowodwa yokuzalwa uqhatshwe ukuba umqeqeshi weqembu lebantu lephathi elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka njalo ubesanda ukuthatha umhlalaphansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu le-Oxford Spurs kusigaba seSouthern Region Division 1 uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithole sadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Afunda into eziningi kakhulu. I think it bantu Rovers was something sibili iyangikhulisayo iBulawayo. Very thankful to the likes of Kifty Gomsimia, Metembro, Dita, I do into several Kuruka from Neporis, Lamezamo team.
UPhiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka 2008 eseleminyaka elithumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola
esikolo. Mina very bora nje angeke ukuthi ngadlala ibhola esikolo mo primary school ngadlala ngadlala ibhola zonke grade 6 then secondary school into the high ngadlala ibhola but ngadlala ibhola I think sengu form 4 apho udlala umtournament oyi-1 but then kunikhona abantu babekutshela ukuthi ah very bora very bora but kunikhona challenge ikhona ebenzini bona abazali babe street into zebhola ibhola ayimfunda isikolo awubali amabhuku njani njani.
UPhiri uqale udlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu leLobengula Sharks kodwa laphanga labhuluka lelo qembu wasesiyadlalela iqembu leZim Leopards okuyilo eselisaziwa njengebantu Leopards ngemva kokubambana leqembu leBantu Rovers. Kusuke lapho wadlalela iqembu leBantu Rovers ngo-2011 lapha beyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachumi amabili elapha theka ngomncintiswano weDallas Cup kweleMelika elalabadlali abalodumo abagoqela uMavelas Nakamba, uKuda Mahachi kanye loTeenage Hadebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu leZim Leopards lapho adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebizwe nguAmin Somapiri kodwa uthi lakhona lapho salamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but ngangingekho ukuthi isitona lokuthi akuyayo i-tournament lapha ngazibulele nje. Then asazihlalela endlini. I think kwakungabo 1 emini was senior for ne happening. Benson so someone njengomuntu vele umuntu ongane lonawo uqasa ukudidisa. Yeya ufuna dingwa enza njani yakubiza ufuna ukubuya ufuna udlala ibhola enxa ufunekela. Na but the question ngini bizona bena njani. Ngingabizwa. So ngizwa hayi wena inzwa yakho zibizwa. Ukugijima kwamzinsi impakisha. Gijima ngayi ground. Siyazihlalela ngezokupika ithiyo. Abantu abenzeni yana. Yazela ngandlala center because I remember that was the time owayintroduce from uChrist Jesus.
Ekusukeni kwakhe kuqembu leHighlanders uPhiri udlalele iqembu leBulawayo City njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu leOxford Spurs elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngumnikazi weqembu lebantu leParts uKenneth Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeshi weqembu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kesizwe impumela yemidlalo edlalwe lamhla usigaba seCastle Premier Soccer League eqembu elihlezi phezu kwengalane emklomelele ngezi Platinum Stars linqotshe nge-1 kanyange leWange emdlalweni obusemalahleni. Le mpumela ichiye iqembu leli likhokhela ngemiklomelo yesikhombisa phezu kwengalane yemiklomelo. Amanye amaqembu alemiklomelo elinganele eDynamos ngabalisayo leMannekalend Elemanika Diamonds elihlezi endaweni yesithathu kanye le FC Platinum elisendaweni yelisine. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga.